indebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabathathu abadabuka kobulawayo asebetholakale legcikwane le coronavirus. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Singazi kumbe abazawina, kodwa njengokubona kwakho kwami mina uhulumende lo uvele yikoti kuyurefuri yiplayer, so akusebenzi.
Ibandla le-MDC kobulawayo likhuthaza uZulu ukuthi alandele izibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Bona laba asebethwe babhubhe ngendaba ye-coronavirus, ungathi uyahlolisisa uzananzelela ukuthi ngabantu abasuke bafika ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane.
Umongameli Donald Trump wele Melika uthi ngolwesihlanu uzethula isinqumo sokuba ilizwe livulwe kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abesifazane abathathu abakobulawayo abatholakale belegcikwane le-coronavirus. Kumbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo, kulowesifazane olominyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. Lo ngumuntu ongakaze aphume elizweni. Owesibili uleminyaka engamachumi amahlanu lambili i-52. Loge ucatshangelwa ukuthi engaba wathelelwa ngomunye owabhubha ngeviki edluleyo. Owesithathu uleminyaka eyisikhombisa lasitshiya kalolunye i-79. Lo yena wayehlala ndawonye lalowo owabhubhayo ngeviki edluleyo. Sebelisitshumi lasikhombisa i-17 asebetholakale legcikwane le-coronavirus elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe emthethwandaba icela ukuthi babanjwe ngamandla ukuze baphathise abantu abaswelayo ngokudla lezinye indingeko zempilo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yesifo se-coronavirus. Inhlanganiso le ikweze lolu daba emthethwandaba imele umamangala ababili ababalisa umeli weHarare North edalele parliamente olilunga leMDC umnumzana Rusty Markham kanye lomqondisi wenhlanganiso yeCenter for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo. Omamangala bafuna uhulumende adingele abaswelayo ukudla njalo abaphathise ngemali. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena umemezele ngenyanga edluleyo ukuthi uhulumende uzaphathisa izimuli eziyisigidi ngemali kuqala nje kulinyanga ngoba ekunanzelela ukuthi ukuvalwa kwelizwe sokulethele abantu abanengi ubunzima. Asenelisanga ukuzwa kuhulumende ukuthi solwaqala na lolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele parliamente umnumzana Peter Moyo ongwebandla leMDC.
Uyabona nxa engohulumende owabantu olozwelo labantu kufuze engahanjiswa emthethwandaba. Kufuze nabe kwazi yedwa nje ukuthi khona abantu njengoba sike phakathi kodubo olungaka. Shua abanengi kabasebenzi bayaziyenzela imisebenzi wabo yempare. Abanye batshona ezitridini bethengisa ama-juice cards and so forth. So yikho uhulumende yinto yilungelo labantu lelo lokuthi khona bathole ukudla. Yi-responsibility kahulumende uphila uphi ukuthi khona anike abantu ukudla. So mbona nxa kuyikuthi khona yena imithetho yandaba le eyikhona singazi kumbe bazawina, kodwa njengokubona kwakho kwami mina uhulumende lo uvele yi koti kuyi refuri yi player so akusebenzi nxa phandle nje bezama ukuthi kona baphongwenza labo yebo hayi kungayenzakala
uhulumende ngenyanga edluleyo moyo uthe yena uzaphathisa abantu abafika 1 million abaswelayo ngemali ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe wathi njalo abe social welfare yibo abazahamba phambili bedinga labo abaswelayo ngokwazi kwakho alukaqalisi yini lolu hlelo
mina ku constituency yami sike saba lomhlangano labantu abe welfare lapha so besithi kona sibhala abantu amabizo siya salethe kwinkona sizahambisa kusasa Asazi ukuthi kona kuyazalwa nkomoni ngoba vele sesidubeke ngento zamanga siphonga ubhala nje kwenza ukuthi kona abantu engathi kona ama MPs ethu bayasiyekelela hayi asibayekeleli siyaenza konoko abebethe kona sikuyenze kusasa nyahambisa amabizo lawo ku welfare bese ngihambisa la ku ministry u provincial minister wonke kona ngale nyahambisa
Ungathi banengi kanganani ku constituency yakho Southerton abadinga ukuphathiswa ngemali ukudla lokunye okuchiyeneyo
Abantu abafuna usizo ku constituency yami banengi okunye okumangalisayo almost 80% yabantu ngoba abantu bayaphila ngokuzisebenzela abantu abahamba sibili ku-formal sector sibili balutshwani njengoba likwazi ukuthona ama-industry lapha eZimbabwe akula lutho akula ngitsho abantu bayazenzela imisebenzi yikho ke baningi abantu abanye bayagula kathesi ngeke ngayobona abanye abagulayo lapha empare ukuthi khona bahlole ukuthi khona ayisiyo COVID yini yikho sitwela ukuthi khona hayi ayisiyo so yabona ukuthi khona abantu libonabo ngabantu abangasebenziyo bayabefuna usizo so baningi kakhulu mnumzana abantu abafuna usizo
Umnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edalela eParliamente engwebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eHarare Kunjalo nje sokusetshelwa ukuthi kungaba kulabantu abalegcikwane leCoronavirus abanengi kakhulu kobulawayo ibandla leMDC lithi uzulu waleli dolobho kumele alimuke Ngoba igcikwane leli likhanya mpela liyasabalala kuleli dolobho. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Sikhuthaza abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengahambi ezindaweni. Phela ungananzelela umkhuhlane lo, umkhuhlane lwana umemetheka ncaye ukuthi abantu bahamba ezindaweni eziningi. Ngananzelela ukuthi bona laba asebethwe babhubhe. Ngendaba ye coronavirus ungathi uyahlolisisa uzananzelela ukuthi ngabantu abasuke bafike ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane so sikhuthaza abantu ukuthi behlale ezindlini bengahambi ezindaweni sikhuthaza abantu njalo ukuthi beqathekise impilo impilo iqathekile bakithi ngalesi sikhathi into enhle izuthi Sesike sabona umzekeliso kwamanye amazwe kwakathesi eMelika, e-Italy, kwele China, umkhuhlane lo usubulele ubulele abantu abaningi ngenxa yokuthi abantu bebengalandeli lokho abatshelwa ngodokotela. So sikhuthaza abantu bakithi ukuthi qakathekisani izimpilo. Ukuthandaza lakho kuqakathekile ukuthandaza kumdali kuThixo ukuthi asisize ngalesi sikhathi. Ngoba umkhuhlane omemetheka ngalendlela azake siubone sukela isikhathi sizalwa thina azake siubone kuyabe kuhle ukuthi abantu bezibike enkosini bethandaze bethandazela impilo ukuthi asisize umdali enye into ebesikhuthaza abantu ngiyokuthi lapho abayenelisa khona abantu bencedane sibili bezama ukuthi bancedane into enjengokudla kuyahlupha into enjengokuthi isihlobo sakho sishotelwa imali eyokuthenga ukudla yinto phela eyenza ukuthi abantu baphume endlini bedinga ukudla
umbuzo wami wesibili ungasitshela ukuthi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe
kuyini elikukhuthaza amalunga ebandla lenu?
Ibandla le MDC selikhuthaze abameli beParliament ukuthi bencedise lapha abakwanisa khona, ngoba phela yizo inkokheli ezakhethwa abantu. Bancedise lapha abakwanisa khona ukuthi isifo lesi eseCOVID-19. So lizananzelela ukuthi lamapholisa kasamisi ama MP ethu kuma roadblock, ama MP ethu asebenza le council. Kodwa phela enyinto esuke yaba khona ludubo lwamanzi. Into esuke yayenzakala ukuthi ama councillor lama MP asebhale incwadi ku minister uParentshiri obona ngezamanzi. Babhala futhi ku July Moyo owe local government ukuthi ancedise ngendaba yamanzi, ngoba phela ukuthi umkhuhlane lo siwuvikele kuyabe kufunakala amanzi. Njengoba izakhamizi zibonile ivike phelileyo bekuthelwa amanzi alemithi edolobheni ukwenzela ukuthi indawo yethu ihlale ihlanzekile.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi unkosikazi Odetha Mpofu ogamule umkakhe uThembani Mpofu ngehloka wambulala ngesonto. Utshele umthephandaba Izolo ukuthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe engalamulanga lapho ephoqana labantwa bakhe. U-Odetha ubika etshele umthethwandaba ukuthi umkake wamthiya yanyiswa ngabantwa bakhe, yikho emgamulile. Umthethwandaba uthe kuzamele ayehlolwa ngabodokotela bengqondo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi kulezethekeleli ezimbili esivela kwele France lesivela kwele Germany ezibotshiweyo edolobheni le Victoria Falls ngokuyabona impophoma ze Victoria Falls zona zivaliwe njengendawo zonke zelizwe. Ababili laba bahlawuliswe imali ngamadola angamakhulu amathathu ngamunye, $300 bakhululwa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi abahle beStudio 7 okhulumayo ngohloniphani wakomoya sendaweni yaseNtebe ngokuzalwa. Kodwa kwamanje ngilapha eJohannesburg eSantini. Hey, into nje kuphela esihlukumezayo indaba yale corona nje ebonakala izama ukuthi iyande ngamandla. Esidala ukuthi siphile ngokungakhululekile njalo kusenza ukuthi siphile seyivalelekile, okuyinto ehlukumeza kakhulu ngoba ukuhlala one endawo kungasonto elula kanjalo nje. So ayish, hayi into yakhona iya affecta kakhulu impela. Ungadlala konke amakhadi labo draft nakho konke, kodwa okusalayo hey, kuyahlukumeza umoya nomphefumulo mani ukuhlala uvalelekile unganyakazi. Ngiyabonga laphana, ngiyabulisa kibo bonke.
Hey, sanibonani Studio 7, igama lami nguSibusiso Machazi. Ngisacela nami uphosele yami audio zokuza. Yebo, emalangeni ngeke ngathumela iaudio iyadlala umsakazweni, kodwa ke ngokudlalwa kwayo ungijabulisile. Bengicabanga ukuthi ngizayithola impendulo. So kusekuze kumanje angakatholi impendulo ngendaba engingayiphatha ephathelane nodaba lokuthi ubaba uMoyo uJonathan, ubaba uMoses Mzila Ndlovu, ubaba uHishman Ncube, ubaba uMoyo Mqondisi, ubaba uPaul Swela, Nginenkulumo engiqondanise kibo, angitholanga impendulo mhlawumbe kibo o noma kini ku Studio 7 ababuyanga bazocela inamba zami kini asaze. Kodwa ke sinokukhathazeka thina siyisizwe semandebeleni. Kumanje kungathi into yangona isizwe isubuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Angazi ukuthi ubuhlungu lobu esibuzwayo sebuyikubhubha komhlaba o sebuyikubhubha kwesizwe samandebele asaze. Sithela amakhehla. Thina singabantu basemathebheleleni siyinzalo yakwaMthwakazi siyawacela siyawanxusa ukuthi lamakhehla ake ekele ukuba ignorance kungabi khona omunye ozitshela ukuthi ubani angeke ngizwe ngaye zwelani isizwe senu nothi ukuthi lina lithi hayi ubani angeke ngizwe ngaye ubani umdala ubani ngifunda ukudlula yena asinandaba nakho lokho thina sifuna nje izinto ziqonde kithi ziqonde sizukulwaneni ngoba manje sibuthakathaka sihluphekile siyahlukumezeka yize izinto ezifana nalezo please sacela amakhehla nike lihlale phansi nihlale phansi kuyaxoxwa ngamafoni niyavula ama WhatsApp group uma lingakwazi ukusondelelana ngesikhathi then likhulume lokho elikukhulumayo kodwa thina esikucelayo ukuthi madoda sicela lihlangane lenze into eyodwa lezokwazi ukuphumelelisa isizwe sikaMthwakazi siye phambili into engicelayo ngithe futhi uma kuyikuthi makhehla niyayithola inamba yami ngicela oyedwa nje wena ake angifonele mhlawumbe umoya wami wajabula laloba mhlawumbe ngingafa ngingafa mhlawumbe ngiyitholi impendulo komunye wena ngiyabonga Studio 7
hey salibonani banaleli be Studio 7 ngibingelele kanye nabasakazi be Studio 7 ngidaye mina igama nguPrince wakwaNcube ngiyabonga umsebenzi wenu elisenzela wona lisisakazela kundawana zonke sikwazi ukulithola kumagagasi wonke lisifinyelela ukuthi silibambe khona mina ikakhulu ngiyangiqondise kule ndaba yasecorona esikhona kulezi nsuku ngiyabonga umsebenzi wegovernment impela ukuthi ekhipha amaphoyisa ekhipha amasotsha ebafake kuzo zonke indawo ukuthi egcine ukuphepha egcine lokuthi abantu behlale ezindlini kodwa ngibe sengibuya futhi ngikhale ngokuthi na laba abantu bakukhishwa kanjalo kukhishwe nalaba abantu bahamba betesta phela abantu kumbe bona bephiwe leyo mithi yokuthi kuhambe betesta abantu i-corona leyo ngoba akusizi ukuthintela abantu ukuthi behlale ezindlini kodwa kungala kutestwa ukutestiwa kutestwa khona abantu njalo akusizi ukuthi khathesi umakhelwana ubulawa yindlala mayekhala sesidayi woza ngapho lo mgano wempuphu uzothathela abantwana maye sesithi uyabuya usetshaywa kumbe usebotshwa kungala solushini yeni igovernment ezalayo so bengicabanga ukuthi mina lawo masotsha kumbe lawo maphoyisa kawanikwe leyo mishina kumbe imithi kumbe imishina yokutesta ede hambe ibhoda lapho yethusela abantu emphethe le mithi yokuthi wozanini ngapha silicheke leyo corona ukuthi alinayo yini o endaweni ezinjengemamowulu mhlawumbe benza amatende wonke umuntu ongena emowulu ungenwa ngokuchekwa ma kumbe kusemashopini amakhulu lawa kwenziwa itende ngaphandle umuntu ongena eshopu ungenwa ngokuchekwa ngibone ngani isolution engcono kulale isolution yokuchawa abantu abantu belambile angeke uhlale endlini bedwendla
salibonani salibonani gama lami uSibasina ulawa yemakhwekhwe endala old makhwekhwe hayi mna kusehlizini yami zadlala kekho umuntu eyi-1 ithi i-covid le isisithwalise isenzele okunye shuwa isenzele okunye indlala ezilapha ezindlini shuwa samanga uqonda iqiniso lihle azikwazi ukuthi yathi kuseyaphela iviki lale ezayo sizabe singaphi iqiniso lihle yebo ye umkhuhlane ohlileyo sibili nohulumende wathi hayi bantu uvalela lalezindlini kodwa hayi ngaba wayezama amacebo phela ukuthi asizamele siqala asinike ukuthi siza kudlala shiwa ezindlini lapha kuzashiwa ngendlala yiliqiniso likhona into esenhliziyweni yami yalenzisa ubuhlungu ngoba njade siyavuya ekuseni ungakwazi uvele uza kudlala liyatshona ilanga abantu bayakudlani akula bubelo yebo ye umkhuhlane siwukhangele silikwamanye amazwe uyabulala okuzwayo lakithi siyenza ukuthi sokunabangu-14 asebebanjiwe kodwa indlala bantu shiwo uhulumende wethu azange asicabangele ubuhlungu lokhu indlala ebantwini la ngoba nxa ungasaphumi ukuthi uye phalaphala phandle uzakudlani abantu besiphila ngokuthi uphume uyekwenza lokhu uthole la ulisenti uphenduke uzothenga ukudla labantwana wenze kathesi kuvalelwe endlini ukubonakala uphandle vele ngumsindo kuyazalwa ezendlala qiniso lonke
Salibonani balaleli be studio 7 okhulumayo nguPaul mfaka masuku phansi etshelotsho lambe yakho na komsigana ke hayi bakithi akukho kutheni kulamalanga sesivuka sithone ngazo indaba ze COVID-19 iCoronavirus phela nkosi yami ngithanda ukugcizelela kakhulukazi abazali emakhaya ukuthi hayi kuyiqiniso yena lo mkhuhlane uyabulala awudlali coronavirus is here to kill and finish us uma singaziphathanga kahle bakithi asilandeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni emakhaya ukuze siphephe ngoba uzaphuma phandle uhlangane nomuntu onayo bese ubuyele ekhaya uyithelela bonke labantu ohlala nabo uma uyithelela labantu ohlala nabo naye mayephuma uyothelela omunye icorona iyabulala bakithi ande ubunzima balowo ukuthi icorona yona ayifani neminye imikhuhlane ngathi ayifani nengculaza ngoba ilokunganini icorona ithelelana ngokuhlangana ngokuhlangana nje awusabona wamkhaya hayi mngani wami ngibambana ngezandla or ngibambana esibhoraneni yagotshoza ithelelana kanjalo icorona bakithi icorona is here to kill asihlaleni emakhaya sithobeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni sigezile izandla siphephe bakithi sizoba right ehe hayi ngakuko kutheni okhulumayo umasuku ngupaul masuku etsholotsho le komsigana lapho engizalwa khona ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika umongameli Donald Trump uthi uzethula isinqumo sokuthi ilizwe livulwe na kumbe hathi ngolwesihlanu. Lokhu kwenzakala inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus lokhu liqansa mihla ngemihla. Lisiyatshona elayizolo bese kubhubhe abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu 23,000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Siyananzelela sibili ukuthi hayi umkhuhlane lo usichayile kakhulu lapha e-America. Bengikhangela nje inombolo zakhona lapha sesingena ku-22,000 abantu asebesichile. Yikho ke kuyahlasimulisa umzimba sibili kakhulu. Mina ngapha lapha engikhona eTexas kukhona ukuswelakala kwabantu lapha lalaphana kodwa ke kukhanya ngathi umumo wezinto endaweni ezinjengabo Houston la khona lapha edorobheni lakithi eDallas lapha amaviki wona lama alandelayo engxenye amabili la kuza kukhwela sivele sihlalele evalweni sibili enxesiza singalahlekelwa ngabantu ikakhulu ku-group yethu yona le abantu abamnyama i-Black Americans abamnyama sibona ngathi kuza kukhwela inombolo zakhona okwakhathesi kusangathi ku-holdile nje kubambile kancane yikho ke siyananzelela siloke sixoxoza sihlezi ezindlini siloke sisesaba lokuphuma phandle singena ezingadini sibuyela phakathi yikho esibona ngathi kuzasisiza lokhu i-economy.
Umongameli Trump uthi sokuzamele abantu babuyele emsebenzini ilizwe livulwe ubona njani lokhu ikakhulu nxa sikhangele inani labantu ababulawa ligcikwane le-coronavirus elingani lilokhu likhuphuka lisiya phezulu?
Mina bengathi ngibona ngathi uyaphangisa kakhulu umkhuhlane lo kawukehli mina ngokubona kwami awukayi phansi ungathi ngikhona uza kukhwela ikakhulu kwamanye amadorobho ona la anjengabo New Orleans o-Houston o-Dallas ngikhona uza kukhwela usiya phezulu ebesikubona lapha bekungathi kuphathelenele kakhulu le Eastern Coast, kumbe city le Washington State, kumbe city la lapho kwaqala khona California kusiza ngapha. Kwamanye ama states la angathi ayaphithizela ngoba asithi dina nxa kulabantu lapha eDallas sikukhona boku 2.5 million people abahlala lapha eDallas. Ngikhona kuzakhwela, kuzakhwela sibili. Mnambona ngathi uyaphangisa kakhulu baba ukuthi athi kakuvulwe kakubuyelwe emsebenzini. Ngibona ngathi bekumele ukuthi ngabe kuke kuqala abantu khonoku kwethuka, khonoku kwesaba, khonoku kuhlale kunje ukuze kungathi kuyehla i-numbers zabantu abasichiyayo.
Izitolo kuyatholakala yini yonke into oyabuyifuna kumbe kungani kulokusilela lapha lalapheya?
Hayi, ezitolo abantu ngengaya khona nje umama endumile balutshwana abantu asebengene ezitolo khathesi, akusaphithizeni njengalaphana siqala umkhuhlane sizama ukulungiselela ukuthi siyefihla ukudla sizama ukuthi sekukhanya ngathi izinto sezibuyela emashelfini njalo. Indawo embona ngathi kwehle khona kuyabe kusezindaweni ezinjeyabo toilet paper labo ma paper towels ngale lapho ebenithunywe khona kwakhanya hayi kungathi kakula lutho kuphansi. Kwezokudla ngibona ngathi ezinye indawo zakhona azilaluti kakhulu ezilezi ezilamagabha lawo ngama-tinned foods and stuff like that. Yikho kungathi kuyahamba kakhulu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Foster Tenet. Ngoma ethi yona Black Force isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Kulabesifazane abathathu abadabuka kobulawayo sebetholakale legcikwane le coronavirus. inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangasibambanga lienelisa usilalela ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.